Nanga kwa uveze loku ekuluma labasekeleza NPF izolo ekufikeni wakhe evela kule South Africa lapho abalekele khona kumaviki ambalwa edluleyo esithi mgabela abantu bakhe bebezama kumbulala. Abakhulumisanayo le Studio 7 bathi amazila agcwalisa khona kanye abakade bekucabangela sonke lesi sikhathi ukuthi uMnumzana Mnangagwa nguye osebenzise ibutho leZimbabwe ukugenqula umbuso kaMgabe. Omunye wabantu laba nguMnumzana Mthokozisi Inkomo.
Yebo, bebelezimpi zabo simuza ekhuluma esikhona khona yena isenzakalo leso isethakalo leso ubekhuluma labo generali lakho lonke. Ikukhanya babe bonke bebumba icebo ukuthi bengangena njani, ngoba abantu nxa bekhumbula yena esuka ngapha esiya lapho ekade khona watsho wakhuluma ukuthi mina ngizaphenduka ngithwithi ngiyabe sengiphendukile. Kanti kusho ukuthi kukhona khonapho la kanye khonoko wabe kuplanile namajenerali akhe ukuthi sizakwenza sizayenza lokhu lalokhu lalokhu, wayekwazi konke okwakuzaba khona. Seveze kade kusolwa ngabantu okade kukhona vele asonto intsha ngaziwangiphongukuthutsha yaba khona.
Uthi lanxa ekusola ukuvukela umbuso kusetshenziswa ibutho, zikhona impawu emazini kaMnangagwa ezikhombisa ukuthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
Ukukhuluma overall ibingathi iyahlanganisa abantu, yenza ukuthi abantu besebenze ndawonye. Njalo engumuntu okade ekhuluma injongo yabo kuyikuthi bethuthukise inotho yelizwe, yinto engikubonayo ukuthi ingaba yinto eqakatheke kakhulu elizweni lethu leZimbabwe.
Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Eric Mzamindo uthi besingekho isizathu sokuba uMnangagwa aveze lokho.
Generally, I don't give. I suppose they have avoided such statements.
uMnangagwa uxothwe umsebenzi kuhulumende kanye nakubandla leZANU-PF ngumgabe emethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wakhe. Abanye bathi uMgabe wayeqinisile. Nanku uMnangagwa esezikhulumela ngokwakhe. Ngimele iSidyo 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.